singakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali nje kade kuleze suku imali vele iyahlupha nkofu. Imali yethu nale imali yabantu yangaphandle kale ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu ayabantu iyabakhama sibili inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamele abantu beyethengisa amadonga abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayebhadala imali ze-nomination fee ngoba hatho mali eninyane inkomo ungakhangela khona ukuthi imali ezinganama 1000 US dollars imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokuza imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale. Kwasinanzelela ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abanemali, kumele kube yinto yabantu njalo ihenelisa njalo kule isikhathi ihulumende yona iyenele ingenele i-subsidize ilokuzeni yezimali zenezo. Uhulumende uyemele incedise ukuthi iqhube wonke umsebenzi imali zize ngaphansi. Kuqakathekileyo khona ukuthi imali lezi phezulu sibi kakhulu lezi.
Abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le iyenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise.
Lokho nkomo xa into izwe iphalamende kambe shuwa njengoba sisikhula ma-3 singathi sabe kuphenduka sithi thina kungabe kwenziwe izanu PF nxa kwenziwe idala lephalamende. Angiboni ukuthi xa singathi idala lephalamende izanu PF nkomo zebezesiphambanisa khonapho. Abathi bona kwenziwe idala lephalamende bakwenziwa idala lephalamende kodwa bengathi bona kwenziwa izanu PF bona ngani lapho xa sokusithiwa izanu PF lapho sebelahlekile into eyenziwa yiphalamende ayisho into eyenziwa izanu PF.
Kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende ngitsho leZimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini?
Ukuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu babezikhethela abantu babo xa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona bazabehluleka ukuthola imali lezo ukuthi babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezinye indlela abantu sebezancediswa yilabo abayiko abantu abakhethayo bese bemelele bajwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise. Xa kungayisayenziwanga njalo kuzabe kuphelela khonapho kuzaba yizifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi abantu babhalise ukuthi bancintise ngoba iy'mali zakhona zizabehlula iningi lakhona iy'mali zizabehlula. Sokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babenzele umuntu ungayisima uyabela abantu abalangani abayibe bafuna ukuthi abe kulekhonapho lamakhona ezinye indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bancedise laba abantu ngoba inswelo yizo ezikhona phakathi kwabantu bona babafuna ukuncedisa.